lingani litshona njani izulu kandaba mthwakazi omuhle siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu siqoxa lo nkosazana Judith Isabel Dlamini isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitane siqoxa ngokungethembeki okuthiwa sekubhahile kuzizalwane zeZimbabwe ezihlala emazweni aphetheya. Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Lami niyabo.
Ya, ungasela mama ingendaba zenhlanganiso ezithiyeneyo ezibunjwa zisungulwa ngabantu abavela eZimbabwe. Sizwa kungani kuthiwa kulokungathembani. Ungasela wena ngokuzwa kwakho ukuthi kuhamba nje.
Kuthi nxa sisemazweni abantu siyatshintsha sabe singasathembani. Abantu babengasathembeki.
Kubangelwa yini lokho?
Angazi ngoba abantu bafika lapha bajintsha angikwazi ukuthi kuyabe kunjani ngoba even lokuthengisana lokwenzayo kwesinye isikhathi abantu bengafika lapha abantu babengasathembekanga bajintsha angikwazi ukuthi basebeguquleni.
Ye, akusitshele ngalona lolu daba lokuthengisana. Sizwa kuthiwa bakhona abanye abahamba beyotshela iziphathamandla ukuthi uzibanikala amaphepha.
Le into iyaduma kudala sibili especially lapho abantu basafika babe bantu bathengisana.
Kuyaba kungumona wani wono?
Asazi abantu abaningi abanye angathiwathi ngakhuluma ngamazimbabwenzi besithi really ukuthi uhlanganisa amazimbabwenzi anye babuthi ukuthi amazimbabwenzi amazimbabwenzi asithembani yikho zama ukuthi singahlanganisa abantu kumbe abanye abantu bona abangani babe belungile behlangane. Ngoba abanye abantu ukuthembana la mazimbabwenzi abakukwanisi ngoba kusafika lapho abantu abaningi befonela iziphathamandla ukuthi lo ngubani simbonile lapha kala maphepha sebantu bese bethengisana.
Manje okwemali lokho esikuzwayo ukuthi abanye bayabumba inhlanganiso bele nhloso yokuthi batshontshe imali yangikhona kuyenzakala yini kumbe kucabangelana?
Kuyenzakala atshela ukuthi uthi abantu bethembeke abantu into lezi yenzakala abantu abaningi abanye babebitshela kwezinye kwezinhlangano abantu bakhuluma ukuthi engxenye abantu babechayela imali eziningi then umuntu obabe ele mali ebese nyamalala.
Sizwa kuthiwa bakhona njalo abanye ababe bethumela imali ekhaya besithi bayakhelwa izindlu bona bethumnyezelwa imifanekiso yezindlu zabomakhelwane. Usuke wakuzwa kunjalo yini njalo kubhahile na?
Kulokhu vele into eyenzakalayo sibili ngoba ngiyazo abanye babethengele izimota engxenye izihlobo zifike zithengisa izimota leyo into eyenzakalayo ungathumeza imali ekhaya abantu bebethathi imifanekiso yabomakhelwane bethi yikho sikwenzayo lokhu uthumela imali but ngapha abantu babengakwazi eBritain lapho abantu basebenza nzima ngoba kunjena ngapha kuhlala kuqanda njengathi ngabe siku-Northern England iyawufana ukuthi ukhuthumeza indlu ngoba kuyaqanda abantu basebenza zikadalala bethi ngangithi ngincedisekhaya kumbe ngithi ngizikhuphuze ukuthi mhlana ngoba kula muntu ofuna ukuthi ehlale kuleli lizwe ethi kumbe mhlana nxa ngiqeda ngibuyele ekhaya but ngakwazi ukuthi ngale bakuhleli imali.
Hayi, kuyezwakala. Ungavalelisa abalaleli?
Ngiyabonga abalaleli, ngithemba liphilile. Ngiyabonga.
Lo-ke bekungunkosazana Judith Isabel Dlamini isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitane ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo kuviki ezayo lilayo.